sikhangela ama programs wonke esasekumele sibe lama reports kuwo, ama departments wonke akhangelane lohlelo lolu abe khona reporter. Kukhanya sekwenzakale iprogress enkulu engathi iyathembisa, njalo sibona ukuthi izaba inkalathi conference ezaba lezinqumo ezinengi. Ama provinces wonke ahlangana, amanye ahlangane namhla, amanye ahlangana kusasa bephuma lama resolutions okumele anikweze i-conference. Kodwa njengamalungiselelo ku-ground, hayi kuhamba kuhle kakhulu. I-venue isiqalise ukuthi kufakwe tente, lakho konke okumele kulungise imigwaqo, ama-toilet nendawo ezahlanganela khona. Okuyafakwa khona ama-ofisi amakhulu, abadala abakhulu, ukuze babe balungise izinto okumele zilungiswe, zilungiselele i-conference bekhona ngayo.
Ya, manje kungafunakala malini ngokubona kwenu ukuthi umhlangano lo uphumelele?
No, i-budget vele sisebenza ngaphansi kwe-budget. Sazinika i-budget yokuthi sisebenze ngayo ukuze i-conference iqhubekele phambili. Ukuthi inani lakhona, ama-figures akhona, ngasoze ngunika test ngokuthi kasikaqedi lokho esikwenzayo. Encane ngakunika i-figure engashiyo ephezulu kumbe phansi, kodwa ade siyilungisile amalungiselelo emali ayenelisa ukuthi akhave konke okufuna i-conference.
Siyasibone uZulu Mathupha lezinye iziphathamandla zebandla bekhipha into ezinjengenkomo bephathisa ngakho, bakhona yini abayenze khona lokhu, njalo lingaba lolwazi lokubana kungakule nkomo ezingani?
Abantu sesibamisile abanye bathi vilethe inkomo ngokuthi athi sesinikwe ama-donations enkomo eziyi-168, kodwa thina sifuna ezilutshwane ezingaba kuma-70 kumbe 100. But ngesifiso lothando wabantu, ama-members ethu kade beziletha inkomo ngokumangalisayo, and siyababonga kakhulu abantu be-Mat-South, labantu bephathi nje jikelele ku-regions kade belethe izinkomo zawo bethena abantu ama-delegates avela kwamanye ama-province bakholise badle basuthe, kungabi lokuswelakala kokudla. Njengoba indawo yethu livele indawo yenkomo, abantu bemathebeleni bathi ha, lapho njengoba inkomo zidlana uboya kumele abantu babone ukuthi sifuyile, njalo inotho yethu ngenkomo. So lo ukudla lokuningi athi asoze kukhanya abantu bazakudla basuthiseke. But ade sifuna abantu babe i-conference ila bantu abayi ama-delegates, kumele kube la ma-delegates ayi-5,300. Kodwa ngothando lwabantu sibe labantu abafuna ukubuya abedlula 10,000, kodwa hayi i-conference ozibavumela ukuthi sibe le nani lelo ngokuthi sile-5,300 abantu abakredithweyo. Kodwa kuma-open sessions, kuma-official opening, bangabuya nje abantu abalesifiso sokubuya, njalo bazayenelisa ukuthi banikwe ukudla. Wonke ozabuya ku-conference, even engaso-delegate, engumuntu ozobona ekuvulweni kwe-conference uza kudla, asoze kube lo muntu ozasuke engadlanga. Kodwa nxa sokungena kuma-plenary sessions sizacela ukuthi lama ama-delegates abe yibo abakhona.